uhlelo lokuhlola amabizo okuvoters roll aluhambi kahle ngoba ekuqaleni izeka izangiyenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele izeki yazise uZulu andubana loluhlelo luqaliso lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze liyephutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Waphonga ukubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana lezekho ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo amavoters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station. Uyabe ebuza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lololwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma polling station baye-checka amabizo abo ku-voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu, libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo?
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma district atshiyeneyo eMathebeleland ukuthi bahambe emahofisini awe-ZEC bayexoxa lobukhokheli be-ZEC kumbe u-district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abaregistaye ukuvota ukuthi baye-checka amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela emawadi akhatshana lama-district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli be-ZEC.
Zona izikhalazo zenu lizihambise ngapi?
Khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele i-ZEC yenze imhlangano yezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi i-delimitation. Khathesi eNkayi South i-ZEC sidale inkalakatha yohlupho. Uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 eNkayi North, ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 eNkayi South. IDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge-20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary useku eNkayi North, then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe useNkayi South. Lezi izinto okufanele zilungiswe yi-ZEC.